Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapho laba abacuse bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018.
Umanyano weSadak izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe-CCC.
Why then lingafocusi on kulokho ku-final report yenu and then you just make i-final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines enu angazange alandele.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenze ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani, silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna umsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla le-CCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu exotshise amalunga edale lephalamende ele-Senate kunye lamakhansila bonke abafika phose amachumi amathathu. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu engazi ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi bona kwesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthwakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemathebheleleni ngikhuluma ngiseParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngiseParliament wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho ke kulomntwana owa kochwa i-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhamba kwathini kwachawa isitsotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngispesheya ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa uthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli ukuthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabanga mayesele nkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uChabanga ukuhiding because uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapho laba abacuse bathisela umama makhulu endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018. Kuthe sokunjalo kwaseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama threats okubulawa nanku i-security ithenga injani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba sisenkantolo ngoba lokhu kuzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye kabantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngudeputy mayor wakobulawayo lama residents association akobulawayo akuvumela khona ukakujabulela wachiye kaBakuku Trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthi abasuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuni ukuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akukho umuntu elizomkhetha kwazothathwa lo osebiziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor yiko lapha yonke le ndaba esuka khona so bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo ama-councillors wonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphonguba ngothathekile eh ngihambiselana umlayezo kuKhalipani eh mina uKhalipani ngumntanami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe beyokufala nginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi uNomzana Jabangu uthi yena amalunga edalela eParliamente kumele bahambe bengayekela abazaxotshwa kuliqiniso indlo
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale parliament kukhangelele ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuweji ayapupuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iya collapse elizweni akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki awuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo sivili eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa ilokhuzeni izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe CCC. Linhlanganiso ithi lanqa kwakulengqaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi
sabona I preliminary report yayingani ibukhali but the final report isithundubele ungathini wena ngakhona ngoku
ngiyazi ukuthi ukhuluma nge preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi bayamentiona ukuthi ama stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu ya always izinto abazikhuluma kule report yoqala yenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ukukhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but mawungananzelela even isikhathi sika Mgabe iSADC always at the end of the day i-report yayo izophoma ukuthi ya wele kulento ezithize esibona ungathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama elections were peaceful ebe free but lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize so lokho kade ucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hayi kuzoba iSADC izorecommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha hhayi abakhohlwe ngakho lokho
ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le
ye mawukhangela principles and guidelines governing democratic elections
awe SADC kusobala ende i report yabo le iya kuveza lokho but ekugcineni kuma conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma principles lama guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenziwe again but mawungakhangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the mouse see a deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni uma iZimbabwe is a signatory to iSADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i-freedom of expression eyiyona ipart into eqakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampeyine babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media for instance ukuthi state controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu bonke amaparty wonke same opportunities okay lilama guidance lilama principles yenu angazange alandelwe why then linga focus on kulokho ku final report yenu and then you just make i final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines yenu angazange alandelwe
lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese Virginia khona pha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangqoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente wezanu-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo nokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zezanu-PF. Umgcinhla lwebandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenzela ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba iSADC ikhiphile iripoti yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka iZEC or ama-observers phambi kokuba seyokhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli
abantu bafanele bephume thina even ama small parties siqalisele ukuthengisela igovernment ukuthi siyakhala lobone ngubethu inkinga esibonayo kwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba there's so much fear
omela ibandla lezana uPF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe kodwa kumkhokhelwa lelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende omanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecatshileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama-number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu ngekumbono eliyithumele nge-WhatsApp.
Balibonani ku-Studio 7 ndinjani basakazi bonke baka-Studio 7 abalaleli bonke baka-Studio 7 shuwa kathi usengezwe ngakuthi esizwa lapha khona uthini ngento asenzeleyo wena ephathini yena ngakuthi athi angasafuni triple C fandashede le move and kakhanya ukuthi uthengiwe yizana ngoba usengezwe ngekethe elindebele sachaya umbhuqazwe egugrawundi safa kangaka ngekugrawundi kodwa yena isupport izana ngoba nxa ekhipha amalungu amangaka ephalamende ukuthi kusebenzeka iphathi izana ingabi labantu ebachallenjayo ephalamende kube izana ethe benzelayo kodwa kabe lenhloni into esindebeleni abe lenhloni le umntana nentombazana so isibonisa ukuthaba ngaso sakhe hamboni isihluko esingakasenzileyo kanti uchamisa sezewa baboycott eParliament ukuthi izani zenzela umathanda ena kula ngendlela ade ngenza ngakhona akula ngendlela uchaba ngakazama ukuzicontrol into ayenzileyo imbi kakhulu siyabonga
sanibonani sanibonani kustudio 7 njani kodwa hayi sile saphila kholeni la eSouth Africa ndihlala ethembisa hey hey sayangeka sayangeka yazi kunomfowethu lo bathi uKhaliphani Phuke hey ngimthembile noma ekhuluma nje ngizo sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso but namhlanje ngimbonile ukuthi hayi Phuke naso umuntu oneqiniso kanti waye bengazama ukwakho behlukane nento ezifana nalezo waye wazi wazi yangisa uPhuke hayi uziyangisile straight yazi bengacabangi mina ngisumlandeli wezepolitiki kodwa ke iStudio 7 ngiyilandela kakhulu kodwa kaye uPhuke sonke isikhathi noma ekhuluma bengimlandela kakhulu futhi into ikhuluma ngiyizwi iqiniso kimi kodwa kamanje hayi ungiprove wrong futhi le audio lena nifunde nifunde lapha yazi ungiprove wrong uKhaliphani Phuke wrong bengimthanda kakhulu ujaha lo ngizitshela ukuthi ngelila kuzabe khona ngoba mina bengimgcine yena ahamba nabo Monzora wahlukana lo Monzora wahamba no mamkhuphe washiya wathi uyasesiya ku CCC ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwa khuluma ngokuthi kuliphi iqembu manje sevuka ngalokho hayi uKhaliphani Phuke naye wazi yangisa yo
Studio 7 siyabonga indlela lisethulela zona izindaba ngizokhuluma ngendaba kaChabango uChabango yendoda lesibindi kambe phezu kokudubeka kwabantu beZimbabwe kangaka kunjena nje abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphila ngcono abaseZimbabwe lapha babamba nzima kangaka sithola uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sobunzima uChabangu uyasibisele edakeni uChabangu uyisana lama citizens ulwa lama Zimbabwe wonke ejikelele wonke ongaphandle kwelizwe uChabangu njengokuthi uyamzonda ulwa laye kusemubi ngendlela edlulezana awulesibindi lomdala lo ulesibindi uChabangu angazi ukuthi uphiwe malini leyo yemphambanisa ikhanda ngalendlela ngiyamesaba kodwa okusalayo akukho kungapheliyo akukho kungapheliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyiyona imali leyo kodwa ukuthi uzohlukumeza imphefumulo eminingi kangaka ngenxa yemali laye lowo mdenda angama namukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhona kuvele kungumthetho wangabona lo umthetho weZimbabwe upholile kodwa okusalayo akukho kungapheliyo akukho kungadluliyo langathize sobesikhuluma nje sokuyistori
ngiyabonga abinelela abalaleli labasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangaka enisethulela wona yazi indaba kalo ubaba okuthiwa nguChabangu bevele ngumama ngazi ngoba kwenza wakha kutshengisa ukuthi ngomuntu oyindoda kutshengisa ukuthi ngomuntu ongumfazi hhayi kahlukumezi i-TPC uChabangu uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngale lama-MPs ade kuyukuthi kuvote abantu uChabangu ngahlukumeza i-TPC uhlukumeza uZulu obantu bezimbabwe akakazama ukuzinuka amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyikuthi ade sebonane ukuthi ku-TPC kakha kusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kaboni lapha e-South Africa ukuthi abantu bayenzani i-South Africa nxa umuntu esebothi iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafomu yakhe iphathi eceleni abamthandayo bemlandeli wehlulwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandeli abamthandayo eshiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele thina ngangoChabangu lo labo bona babanye abanye bakhe bona bokuthiwa ngophugeni sikhathele ngabo thina sisebenza nzima silela sigqudli lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikho elizweni lakithi sithi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kusiba waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hayi kuyayangisa lokho elikwenzayo manje kuyayangisa lihlukumeza uZulu weZimbabwe alihlukumeza i-TPC sesekufuze beyazi ukuthi lihlukumeza uZulu alihlukumeza i-TPC akeke ufunde manje ngale mali oyiphiwe yona leyo asezu ukulahla uze kufa iza kuphelela phakathi laphakathi kwesikhathi uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ande liyayangisa shem
sabona sabona Studio 7 sabona mbulise wonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidinga empilweni ngoba uma sibona lo baba lo obhidliza iCCC angazi lo baba ngabe lemuli oyifamily yakhe angazi kodwa ke uma ngubaba impilo lemuli angazi ukuthi yona imuli yakhe ithini uma ele family abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngalento yenziwa ngulo baba akalu leCCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba le ligama elithi CCC lirepresenta abantu abaphikisana lentando yezaniphiwe so yena ngezinye indlela ophikisana lentando yabantu ayi abantu baxaka abantu bakithi baxaka kakhulu kakhulu baxaka kakhulu angazi ukuthi yini lenkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza i-TPC angazi ukuthi yini impela ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani 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 ku-Studio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo ngudalubuhle Ndlovu cela zifunde phela nezethi incwadi namazwi ethu ezwakale ngoba into eyenzakala ekhaya mani ngizivungavungu mani umdenda uqhamukaphi babona umdenda labochabango abantu bokuthengwa bonke laba abantu abathengwe bonke labo ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandela izanupief ukufuna kube yi-one state party eZimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba zwisa abantu bakithi ubuhlungu umthokaza ngekuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugura wundi bona lokho bebasapota besiya phambili besithi izimali zabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
mhlaka 80 kumfumfu kuyonale inyanga iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael ngazonke liseGaza Strip sokubhobhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilichumilane. Ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalwecacha eleHamas, ukutsho umongameli Joe Biden. Ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude we-NBC, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yokuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni le-Israel selokhe kwaba lempi ye-Yom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulo mahluko. Umnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwecatsha la abeqophe abantu makhaza abe-Israel, kudutshulwa abantu ezitaladini, emadolobheni, emizini yabo, bedudulela abantwana, abesifazana, labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust, osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair, abesifazana, labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangiphangi ukuthi luphathise ngokudingakalayo e-Israel. Umabhalane obona ngezomvikela, umnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, umnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano leHamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangamakhulu amane lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa iHamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu be-Israel, kutsho umongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecatsha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika lixwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Usekelo lweMelika kwele-Israel luqinisaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba umongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
But a dream.
amakiti lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Sengezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Sengezo Chabangu usecajile ngoba esesabela impilo yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo 7:30 nsuku zonke.